Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 5 kuLwezi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili ukhetho lwama-by-elections osolulesikhathi eside lungenziwa lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa kumnyaka ozayo. Umkhokeli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka njalo uthi uzaqhakathekisa abesifazana labasakhulayo. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe kanye lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngwezibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abangamashumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9230, kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7496. Asebebulewe ilomkhuhlane sebengu 4685. Kulembiko ekhomba ukuthi ukhetho lwama-by-elections lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo mhlaka 23 kumabasa. Imbiko le igcwele enkundleni zokuxhumana. Izikhundla zamalunga edale lephalamende ezifika amachumi phose amathathu 28 kanye lezamakhansila ezedlula ikhulu zavuleka ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance inkokheli yebandla le-MDCT. Uhulumende obesithi ukhetho ngeke lwenziwe ngenxa ye-COVID-19, lanxa nje amanye amazwe eqhuba inketho zawo. I-Studio 7 izamile ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission ngalimbiko, kodwa yehlulekile ngoba bezingadobhi incingo zaso. Owake wamela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende ubecatsha ngomunwe ngoba esesaba ukuthi ibandla leZANU-PF linganqotshwa.
Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenanzelela ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiyo, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banika nelezimali ezaziphuza ukuthi zibe ngezebandla lika Nelson Chamisa, kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko. Lokho kabasoze bakukwanisa, so ke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo.
Siyabona ukubana le mbiko ekhomba ukumana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo, kungakho liqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iZegaso Independent Commission yikhomishini ebuswayo idonswa ngamakhala libandla leZANU-PF. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokule paper eselibhoda ngaphakathina kwezek lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa badla kawubuye kupublic yizek ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kwezek labo abangasela ethando lalokho okwenzakala kuleli lizwe so yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama elections next year bona kusiya ngabo lombiko bekungafuzanga siuthole masinya bekungumbiko okade ufuza ukuthi usithathe by surprise ngo February umnangagwa esefaka i proclamation esesitsho ke ilanga lokuthi ama elections ayakuba ngelanga elingakho ngoba bona vele basebenza bendawonye lezana uPF akula sizathu so esenza ukuthi ama elections engabi khona eZimbabwe kusukela last year kanti amazwe wonke eSouthern Africa asigombolozeleyo sibabonile besenza ama elections iCovid yona leyo ikhona so iCovid bekuyindlela yokucatsha njengomuntu ngoba sibabonile abezana ama politibro ama central committee bebelokhu behlangana kusukela last year akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama elections abe khona okuyikho nje kade kusehlulisa ama election yikwesaba umnumzana uNelson Chamisa ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngezana uPF lomnangagwa akabasafunda kuyibona akulani ukuthi lisotha akulani ukuthi lipolisa akulani ukuthi liCIO bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi izanu ayisisi ndawo iyasibulala so yikho akade bekwesaba ukuthi ama elections ayakuba khona next year liqiniso ayakuba khona next year kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka kachana kangaka indawo bengawafakelanga eduze besabani ukuwafakela eduze khona apho baze bawafaka kachana kangaka ngo April kutheni phakathi lapho kwesabisayo ingani nasi South Africa iqeda ama election ngemva kwaizolo yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale kuthi ukuthi kukhona abakuvumelene lezana uPF
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake wamela isigaba seBinga North edalele parliament Umkokeli webandla lezaphu okethwe ngeviki edluleyo umnumzana Sibangilizwe uphakathi kokudinga amalunga edale laleli bandla elimqoka ele cabinet osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana uthi unkomo ufuna ibandla lakhe limelwe ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela olwabesifazana kanye lolwabatsha
ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe yikhabhinethi laba ekazaphu kuyamele kuqale kukhangela into thize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osephathini represented sikhangele lokuthi wonke ama regions ngizigaba zokuhlala zikhona emathebele land lemashona land emidlands emanika land wonke ama province kukhanya ukuthi abantu babayaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva ukuthi abantu ba lethe ama CV kwenzwe lama interviews yi process esiqalisile obantu sebeqalisile ukuphosela ama CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngeza ke liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo yikho ukuceli ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yini engizikhulumayo kwakhathesi sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo ngoba yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele sikhangelele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe losomlomo omutsha sizamethulelo simaziswe
Njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo
Okumele sikunanzelele ukuthi uzaphu akakazi yabe lohlupho lokubambana lamanye amabandla sake sabambana lezano ngo 2018 ukukhetho ludlulelwa ama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli loko kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla. Okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kuloko kubambana lamanye amabandla. Okwakhathesi kasika kucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasekela kuzigaba zonke zeZimbabwe. Asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazapho bezobambana lathi bakhululekile. Thina kasikakucabangi ukusuka phansi siye bambana labanye.
Iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho?
Njengoba unanzelela ngokhelo ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa, kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane. Kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu, lati kuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kuimpela viki esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani. Akhona amacebo, ikhona imicijo, khona ama guidelines lokunye kunjalo esakhulumisana ngakho ngoba kubalelekile ukuthi lati siqale ukukampena kusase lesikhathi singabe ngabe vumbuthuthu nxa sokuyiwa kukhetho. So kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana labantu bethu aba ku ground kodwa kunye ukuqakathekile esikwenza khathesi ukugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazapho ukuthi bayebhalisa ukuvota. Kuzathi ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla sesiza kukhanyela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023. Ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa. Ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele wezaphu njalo usaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangabezwe ngabasekeli bezanu-PF abanengi egcekeni lendizamtshina eHarare izolo evela emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP 26 kweleScotland. Izim Life ithi ilunga lephalamende lakwele Scotland uMaggie Chapman yena owazalelwa eZimbabwe wethule umbiko exolisa kuZulu njalo esithi uyalizonda ibandla leZANU-PF ngemva kokuba abasekeli baleli bandla bethule umfanekiso belaye egqoke isikhava seZANU-PF. Isayithi yona ithi amalunga eZANU-PF ale ukuya emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission okuyinto ecunule umphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakobulawayo olilunga laleli bandla unkosikazi Judith Ncube. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lokukhuluma ku-50 Sonduku. Basakazi namhlanje bemfuna ukuthi ngesikhulume kakhulu ngeqembu le-MRP. Kukhona engakutholi kahle nge-MRP. Nginokubona esikhathini esiningi ihlasela kakhulu ama-opposition more than iZANU-PF. Ngizibuza ukuthi laba bantu ngike ngazwe emalangeni adlule bebehlasela kakhulu MDC Alliance. But MDC Alliance ayikabi sembusweni. Ngathi okay ngoba bebeyibala ngokuthi yile journalism ayisadlula lapha zabona kusungula ibandla le Patriotic Front zabona belihlasela kakhulu bedeling lithengwe izano. Manje nangu sibangilizwe lapha simbone eyenza iCongress sibona sebebhizi bamhlasela. So sizama ukuthi MRP ayizami ikhankasi itshela abantu ukuthi izabayenzelani iyekele ukuhlala ihlaselana lama opposition ngoba sigcine singasayitholi kahle thina ukuthi kanti vele yona iyihlobo luni lukapenda ngoba kwathi kule protest laphana eyayisitizano masifori sabona isima yona yodwa yisi the only opposition laphana eZimbabwe yathi yona thiwa iungene lo mpikisho isho ukuthi izani iphume. So kwasithiya sile mbuzo maye mayiloko ibhizi ihlaselana nama opposition kusithiya sile mbuzo okunye futhi engufisayo lapha no MRP ukuthi ayibheke indaba zayo ihlukane labanye ama party ineyinkinga zayo inenqwaba yeyinkinga ufanele ibhekane nazo wani ayikazi yiye ku Congress sibona kuphela ama leadership ikhethwa yi individual bethi bengasazwani bese uthwala umuntu ngwezani ngibuye lokudaba lika Gasela uAkim Gasela lwana angithi akakhethwa ngai Congress wakhethwa individual bathe bengasazwanani sebesithi hayi uAkim hey CIO hey ungwezani waphuma wajoin izani nalomuntu wayevele ekhethe uGasela wayengubani wayekhetha ama ekhetha abantu bezani wayikungabile Congress vele ngomfa wayiqembu lingalama office wayiqembu lingabi lama financial audit kuningi osafanele kulungiswe eMRP ngiyabonga ukuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Ngifela iqinisa lokhulumayo eseJohannesburg ekhaya kuselupane eGhana esigodini saseJapiwa. Ewalaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7. Mina ngempela okulandwe ngumnankagwa le phesheya uthe uhlangana nezinye inkokheli eziqodo phesheya angubona umsebenzi wakho. Njalo ube lonke akhala umnankagwa ikhala ngama-sanctions. Umnankagwa kanikeze abantu baseZimbabwe ilungelo labo lokuphila, ilungelo labo lokwenza izinto ngendlela efanele, ilungile labo lokuzibusa kahle. Yena angakhali ngama-sanctions ethu sanctioniwe kuyikube yena nguye osanctione abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza abantu baseZimbabwe, akayeke ukuhlukumeza ama-opposition party nabantu baseZimbabwe, akayeke ukufaka ama-lockdown angananxedo, ama-lockdown okuyiwo abulala abantu, okuyiwo ayenza ama-sanction ukuthi abantu kube engathi eZimbabwe abantu basanctioniwe. Akayeke ukwenza izinto eziphambane nokwenza umnankagwa, naye abuse njengokuba amanye amazwe abusa, engakhaleli indaba yama-sanctions. Ama engabusa kahle umuntu wonke eZimbabwe ebe nelungelo lakhe lonke liphelele, ama-sanctions azokuphela.
Salubonani, salubonani balaleli bakaStudio 7. Alibingelela lonke linelisiphathele izindaba zethu. Hayi, thina siyaphila endaweni yasemalayisa kobhango. Sibonge kakhulu sitamhlophe, sibonge la mfokanye ngole esilethemba lokuthi kumbe ngasiguqula singaguquka lathi sithole sesingabantu abangcono. Ngoba kudala sisokola iminyaka eminingi lokho esihlupheka, lokho esihlupheka, kodwa sesilethemba lokuthi ngoba lathi sesithole owakithi lathi esiNdebeleni maybe kungaba khona utshintsho, ukuhlupheka kumbe kungaba ngani. Ngibonga kakhulu kini balaleli, kunganilezi izindaba zethu esizi esithumelela zona zingazidlulisa zihambe kuzo zonke izindawo. Ngiyabonga kakhulu sithamhlophe mfukanye ngole, kungani uthi ungasiphatha kahle baba wethu, ukuhlupheka kwethu esiyabe silakho, kungani ukungena kwakho siba yinkokheli kungasikhipha edubeni. Kuthaza kakhulu abantu bonke ukubana masithintheni, asibuyeni sizorejista kuze sikwazi ukuvota sibone ukuthi siya rejisteni sonke sibone ukuthi ekuvoteni kuzaba njani, ngoba hayi sihluphekile elizweni lakhe, sihluphekile kakhulu kakhulu kakhulu, akulalutho iyahlupheka, akula zikolo kakhululani sitonsa nzima, ezikolo sifuna izimali, izikolo ziyafa, imali zifuneka sithi zihlele asilakwethu asilani, hayi kunzima kunzima kunzima. Siyabonga kakhulu balaleli bakaStudio kubana lisindlulisele izindaba zethu lathi zihambe.
Salibonani ku-VOA Ndebele, linjani zihlobo zakithi, thina siyaphila ntunga lokithi labanye nje bonke, ngithi hayi ake liphusheni nje njalo, liphusheni njalo bavowethu. Ngitike ukubhoda kithi laphana ekhaya ePlumtree, ngithi kunswazi ngithi salibonani zihlobo ogogo nabokhulu Tawo mama kunapana nje ekhaya linjani, siyaphila thina ngapha eBotswana.
Love
abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi lanxa ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC linqobile kukhetho lwamakhansila, usekelo lwaleli bandla lwehlile kakhulu okungokwakuqala selokhu ilizwe lithole uzibuse lwaya phansi kokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50%. I-AFP ithi kufe abantu abaningi kwelenishe isolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe izolo wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe ezempilakahle kanye lezamankampani azimeleyo alezisebenzi ezehlula ikhulu ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka-4 ngosibandlela. Izisebenzi zamankampani la eziyabe zilokhe zingakahlatshwa kuzamele zihlolwe maviki wonke ukuthi azilawo na lumkhuhlane. Kodwa iziqondiso lezi zithi izisebenzi zikahulumende zona kuzamele zihlatshwe loba sokutheni. Lokho yinto esolwa ngabanye abathi yephula amalungelo ezisebenzi. Umongameli Joe Biden uthi kuyadingeka ukuthi kwenziwe lokhu ukuze iqedwe i-COVID-19 njalo kuvuselelwe umnotho. Sixoxele intatheli izindaba ehlaziya inhlalakahle kaZulu umnumzana Simbarashi Nembaware.
Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi ziqondiso kuyini? Ikuthi iningi labantu alifuni ukuhlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. So yeke umongameli sibone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi bebehlatshwa. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand sikhanye ukuthi silwisa umkhuhlane onjani osubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncishiko ezempila kahle kusituation enzima. So ikubona ke ugcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwa, ungahlatshwanga kusho ukuthi ke akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi is it really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Izingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga baza kuqhubeka benjani betestwa. Utestwa wangkhona uzikhiphela wedwa imali yakho ukuthi uye testwa and njalo uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi-ke kube le nto lana esithi i-stereotyping ukukhangelela omunye umuntu phansi ngoba laba abahlatshiweyo abale WG abuza thi alingasagqoki ama-mask. Abangahlatshwanga gqokana ama-mask emsebenzini. So nxa sibe ukukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzakhreatha inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama-Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama-Republicans siya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakhona ukuthi abantu bazaxoshwa eni imisebenzi ngoba kuzathiwa lingasawi emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engaya emsebenzini nayo umuntu uzaxoshwa umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama-mask ngoba kuthiwa abangasoke benjani, abangasoke behlatshwe bazabe begqoke ama-mask and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Ukuzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa ukuzadalela ukuthi kube le-discrimination ukukhangelana abantu phansi ukuthi unohlatshwa nohlatshwanga. that treatment discrimination leyana ileta futhi inzondo oh when awuhlatshwa ona ngofuna sife nge COVID oh na vele awufuna abantu bephile kahle oh na vele ufuna umuntu uqhubeke phambili kwahlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yami emgomo lefakiweyo. So indaba khona hayi ngani izaba indaba ezathatha isikhathi indaba enzima, but uke emakhoti ama Republicans azohamba upresident njengomdemocrat ukubona kule nyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyimsebenzini bekhululekile. Nxa abantu basemsebenzini bekhululekile okutsho ukuthi iproduction elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona, izinto ezinjengama inflation ziyayehla, ama credit ratings uyaimprove, into ezinjalo bawukhala ngaleyo lihlo. But ama Republicans la wakhala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hayi ama Democrats ephula amalungelo ethu abhalwe uconstitution, amalungelo ethu njengezizalwane ze-America. Uthini umuntu uyazikhethela afuna ukwenza, umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya inhlala kahle kaZulu njalo uyintatheli zindaba. Njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo uthi uhambo lwakhe labanye bakhe kwele South Africa ababalisa uMartin Spanda owendolwane Super Sounds loSikhosana Buhlungu owenkayi luyaphumelela, njalo abantu bayawuthakazelela umculo abawuqhunisayo. Uthi njalo inengi ngelifuna ukubona uSikhosana. Abaculi laba bakhangelelwe ukuba legigi eJamestone Arthur House kusasa lasengadini ethembisa ngesonto, lapho abazaxhaswa khona ngabanye abaculi abalodumo kulelo liswe. Asizweni udaba olulandelayo oluqoqwe ngusithandekile Mhlanga.
Siyabonga sibingelele nathi abantu bangithi baphuma baphelela eHimpro Theater. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi yonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka ithoyo yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin. And then on Sunday, sisethembisa engadini. Abantu bebephume ukuzosupporta. Kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana esitejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali, wabutha uSikhosana wagcwalisa izikhwama. La khona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjini. Urayithi uyahamba ekhaya uma mthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala hayi kade sikhona, kade sihamba vele bayawazi umsebenzi wethu. Umuntu wasejaha ukubuyela ekhaya ngusikhosana, thina anje vele sijwayele ukuba zinjiko. Kodwa ke hayi muvukele izayo sesiqedile umsebenzi, hayi ziyobotshwa sibuyele komrigidi ezweni lenkaba. Siyobona ukuthi amashows abo December athini. Siyosebenza njengoba thina sibhenze khona nawe.
ngomculo kaSikhosana usigqibela uhlelo lwethu. Uhlelo Woza Friday lamhlanje ntambama akubizwa uzwayo lapho esizaxoxa khona lejaheli dala umehlo kaZulu ephethe idlalate lakhe elitsha. Sikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwama-by-elections lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa ngomnyaka ozayo. Umkhokheli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka. Uhulumende weMelika wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka ka-4 ngozibandlela. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo.